angavumelana lababalisi kuloko impilo yakuleli lizwe kayisaphileki lokho kuthiwa libhondi sokuyinhlekisa nje ukuthi kuthiwe abantu bazaholiswa ibhondi ababalisi baqondila kakusaphileki yikho laye uhulumende selibalekela ibhondi lelo esegweba eminye imithelo ngemali yangaphandle kwelizwe ngobana uyakwazi ukuthi kuyimali okuthiwa ibhondi kakusebenzi ababalisi baqondile lazo zonke izisebenzi zikahulumende laye wonke umuntu uqondile ngobana ibhondi kalisela-hlonzi kaliselani kakusasizi lutho uyahamba ulichwele esikhwameni ubulawa yindlala kanti izolo lisangathi liyasebesebenza bekungcono ngoba ngedola ulakuthi enginamnede uthenge la mabhanzi kanti ezongaphatha idola amadola abili ngitshona amaputhi kwezindawo kawathengi ababalisi baqondile kuyaba buhlungu kodwa kumele bakhulume kuzwakale ngobana abathwele nzima impilo yakuleli lizwe akusaphileki.
Odokotela sebedlulise inyanga bekhala leyo msebenzi labo bekhala ngokufanayo kodwa uhulumende uthi galayo imali yakwamanye amazwe singabona ababalisi beyithola yini bona?
Kangazi ukuthi bazayithola yini kodwa kusala ukuthi sebekhulumile ilizwi labo likumele lizwakale. Uhulumende njengobaba wekhaya kayidingi kata ngithi lalou uhlelo lokuchithwa kwezimali esiliyibhajet ubhalwe ngemali yemelika kathi manje wayebhalelani ngemali yemelika nxa ingekho. Ubhala khona ukhuyana wenza esingathi yi-contract ukuthi leyo mali izadingwa itholakale ukuthi uyidinga ngaphi kwenza njani akufuni dokotela akufuni tishala akufuni bani yena uhulumende nguye oqale ngokufaka esikade ngumthetho ngoba phela ibudget iba yi-act of parliament ngakho nxa efaka i-act of parliament ngama-american dollars kaholisa abantu amadola wona la ase-amerika lokhu akwenzayo nje angacathi ngomunye angathathi abantu abenze nje izichaka zakhe baqondile ababalisa ukuthi bayithola mabayitholi kodwa nxa uhulumende lo ele ndlebe lanxa ele ndlebe eyingxenye uza kuza ukuthi bathina abantu bafuna iholo eliza baphilisa bafuna ukuthenga izitimela lendizamthina bafuna imali zokubona la bantu abo baphile.
Ukukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu ubona kusiba lo mthelela bani ebantwaneni?
Yengakho wonke babankomo labalaleli indaba le ifana lomuntu obulawa lizinyo. Umuntu obulawa lizinyo liyabe libuhlungu kodwa lingakakhithwa lelo zinyo kumele akahlatshwe ijekiseni phakathi emlonyeni ensinini zona lezi eziduzane lezinyo kuyaba buhlungu kodwa nxa sekulungile bazakhohlwa-ke labazali ukuthi kuke kwathini ngobana amatishala nxa siyafundisa abantwana bekhonona akulati beza kwenzakala kuyafana nje lezinyo libuhlungu kuyaba buhlungu lamini laba abantwana babantu abangabafundayo embona baqalisa umnyaka kule baqalisa ama-grade lamafomu amatsha ukuthi bafundi babe lesisekelo esifondileyo kodwa-ke ngiyakunanzelela mina ukuthi kuyaba buhlungu kodwa babalisi labo kumele baphile ngoba bayizisebenzi bangabazali bayakwazi konke okwenzakalayo kuyaba buhlungu kodwa ayikho indlela njengoba ngisithi izinyo limhlungu liyahlatshwa ijekiseni likhutshwa isikhewu kusala isikhewu kodwa ubuhlungu buphele.